So we seek a descender of VOA in Jebele.
Elivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolesibili mhlazi ku 26 zibandlela 2021 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhuhlane we COVID 19 usubulele abanye njalo abantu abangamachumi ayisikhombisa 70, iningi labo kungabe Harare.
Imbangela mnumzana abantu kabalaleli ukuthi nxa kuthiwa khona hlalani ezindlini bafanele bahlale ezindlini
kungakhathalekile lokuxolisa okwenziwe ngumnumzana Nick Mangwana phezu kodaba lokuthi odokotela babulala iziphathamandla zebandla lezanu PF. Esinye isiphathamandla saleli bandla sithi lokhu kuliqiniso njalo kulabanye odokotela okumele bacutshungulwe.
Unick Mangwana isiphathamandla esikhulu ku-government. So into azikhulumayo umele nanzelele ukuthi ukhuluma njengomuntu ohloniphekayo.
Izilwane sezithwalise nzima izakhamizi zedede esezidlelwe izifuyo eziningi.
Abantu Chris basevalweni ngenxa yokuthi ungaboni inyamazana okumele zihlale egangeni sezibuya zizohlala lapho kuhlala khona abantu. Hayi, kuyasabisa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Umkhuhlane we COVID-19 usubulele abanye njalo abantu abangamachumi ayisikhombisa 70, iningi labo kungabe Harare. Ugatsha lwezempilakahle luthi laba ngababhubhe kusukela ngolwesihlanu. EHarare kufe abangamachumi amane lasithoba minwembili 48. Ababanjwe leli gciwane bedlula amakhulu amathathu 326 elizweni lonke jikelele. Asebebulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 elizweni sebesedlula inkulungwane eyodwa 1075. Siqoxe lomela isigaba se-Southerton eHarare umnumzana Peter Moyo. Siqoxe lomela isigaba se-Southerton eHarare edalele parliamente umnumzana Peter Moyo. Saqala ngokumbuza ukuthi ubona kungaba kubangelwa yini ukuthi eHarare kube lenani eliphezulu lababanjwa kumbe ubulawa umkhuhlane we-COVID-19.
Imbangela mnumzana abantu kabalaleli ukuthi nxa kuthiwa khona hlalani ezindlini bafanele bahlale ezindlini. Abantu balenkani kube sokusithi layo uhulumende abantu abadala abafaka layo imithetho yokuthi hlalani ezindlini bayezayo amaphathi xa yena nomuntu omdala enguye oqalayo ukuthi khona bayenza into zokungezwa bebulalisa abantu kangaka pho abancane bathini. Kadesi ungakhangela ungabafana okuncane lokugcwele ezitradeni akulaya amamaski akabala amasanitizer umuntu uvele kakhwanisa uhlale ezindlini. Besokusithi labo abanye abaninginingi njengoba ukwazi ukuthi khona kadesi abantu abaningi abala msebenzi bayasebenzela uyabe sithi ukufa kungcono kulokuthi ngife ngendlala labantwana endlini. Ulandlord layo uyefuna amarenti akhe kuya ngokuthi kona umuntu uzizwa okunganani nxa ungulandlord ukuthi ubontu kona umuntu kala mali njengawo. Kodwa imbangela ekuthi umkhuhlane lo ube khona kakhulu eHarare abantu vele kabalaleli konke lokho. Wonke la makefu ayachiwoyo layo abantu babujona bebhoda kuphela kwala nxa ungela into oyenzayo. Abantu abehamba ezitaladeni lezikotshikara bebesenza imisebenzi yabo yibowe like it's as usual. So siyaphela du. Kathesi abantu laba esibaziyo yibo esibaziyo ngoba baphume emaphepheni ukuthi bafile. Abantu bayafa every day ngalo mkhuhlane.
Ubona ababanjwa leli gciwane bakhona yini osuke wabezwa abasebenzisa izihlahla besile?
Ye, kakhulu. Mina mbona ngathi izihlahla lezi ziyanceda kakhulu kakhulukazi. Okunathela khona kumbona kuyinto esizayo kakhulu. Mina ngabanjwa ngawo lo mkhuhlane lanxa ngangaguli ngapho ngokutshelwa lami after amatest ukuthi ngiyagula ngazihlalela endlini nginatha wona lawo ama herbs wona la ogarlic nginathela ngizihlalela endlini Vazo testa batawa kona agusela. Sembone vini lo honorable memory mbondia upilile. Sembone lulari mavima upilile. Besebenzi zikata zonezi. So, into esebenzayo. Lobo kwesikiwa yebo kuyasebenza kodwa mina zange ngikusebenzise ngasebenzisa izihlahla zonezi esazikuyenzwa ngogogo ekhaya ngaphila nakade esingkhona so ayinyisho ukuthi kona abantu bayekele ukusebenzisa into zabo ezesikiwa kodwa into lezi ezesintu ziyasebenza kakhulu alobani ivili umuntu ungagula pho kuhlala uziyenza konoko useza lapha nalapha lapha nalapha siyasila Engxila kudala wona lo mkhuhlwane wawukhona kodwa wawungela abantu abayenza iresearch ukuthi wabona ukuthi wona mkhuhlwane bani kodwa ogogo besisilisa ekhaya ngale so mbona ngathi into esebenzayo kakhulu
umnumzana Peter Moyo ngomela isigaba seSouthern eHarare edalele parliamente ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le eHarare Khathalekile lokuthi unovala ogatsha lwezembiko umnumzana Nick Mangwana usexolisile phezu kwamazwi akhe ukuthi kulabo dokotela ababulala iziphathamandla zikahulumende ezibhedlela ngabomu beqambizela iCOVID-19 umqondisi obona ngokwethulwa kwembiko kubandla lezanu PF umnumzana Tafatswa Mugwadi uthi lokhu kungaba kuliqiniso njalo uthi udaba lolu kumele lukhangelisiswe uMangwana uxolise ngemva kokuhlaselwa nguZulu lenhlanganiso ezithiyeneyo ezigoqela iZimbabwe Lawyers for Human Rights leZimbabwe Senior Doctors Association kodwa ebhala enkundleni yeTwitter izolo uMgwali uthe ngempela bengaba bekhona odokotela ababulala iziphathamandla zezanu PF ezibhedlela ngabomu bese besithi babulewe ngumkhuhlane weCOVID-19 besebenzelana nabebandla leMDC sokubhubhe iziphathamandla zezanu PF eziningi ngeviki edluleyo zibulawa ngumkhuhlane weCOVID-19 lezi ziphathamandla zibalisa abaphathi ntambo bakahulumende ukuhlaziya amazwi kamangwana umntungamile inkomo Studio 7 uxoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Zenzele Ndebele
ngamazwi omuntu otshengisa ukungahlakaniphi lokunanzelela ukuthi nxa ekhuluma kuyabe kuyiposition kahulumende ngoba uNick Mangwana yisiphathamandla esikhulu ku-government so into azikhulumayo umele nanzelele ukuthi ukhuluma njengomuntu ohloniphekayo hayi njengomuntu abesebhawa njengoba siyazi ukuthi iCovid leyi ayibulali abantu abaku government impela iziphathamandla zezanu PF kuphela iyabulala labantu nje ordinary people abangaziwa umuntu esingakusola kakhulu ukuthi yena uhulumende lo wayesazi from last year ngomarch ukuthi lokhu okwenzakala kathi sikuzafika kodwa kulamanyathelo abathathayo ukuthi bexwayisa abantu ukuthi bevikele abantu ukuthi bemnanzelele ukuthi ezibhedlela kule mthina engalwisana lo mkhuhlane lo so kuyadanisa ukuthi umuntu njengoNick Mangwana ebekhuluma into ezingena ngqondo ezingena msoco ezingela evidence ngesikhathi amadokotela ayiwo athwala nzima ezama ukuvikela abantu labo begula banenge odokotela abagulayo besehluleka ukubhadala saye zabona udokotela lapha esecela izimali esile square day matter day unike bese sitshela nje into eziqandayo njengalesi
ubona amazwi la ephazamisa indlela odokotela abasebenza ngayo na
I think kuyadanisa kumbe ngithi amadokotela amaningi aba demoralized ngoba ngesikhathi bezama okusamandlela bonke ukuthi besize abantu ngoba siyakwazi umkhuhlane lo owakathe seZimbabwe sihluphe kakhulu wonke umuntu uzigijimisele esibhedlela kuyashota oxygen kuyashota imbhede ezibhedlela lapha uniki ngakathesi ubuza abantu ukuthi kathi singancedisana njani kuyini esingakwenza ukuthi umkhuhlane lo ungamemetheki kodwa yena uthola isikhathi sokuthi ebesisita odokotela yibo ababulala abantu kwabo okwabulala abantu ukuthi bona Nick Mangwana ngesikhathi ukuthi abantu abahlala ezindlini babe senza ama party okwabulala abantu ukuthi ngesikhathi ukuthi abantu abahlala ezindlini bengahamba hambi iZANU-PF yayisenza ama rally lama central committee behlangana besenza into ezijene ngoba kibo i lockdown yenye epovu yayingasiyo yabo so osekujengisela ukuthi kona i covid ayikhethi whether nguzenzele kumbe minister iyabamba kuphela so uNick kumele ehloniphe kumele enanzelele ukuthi umkhuhlane lo usuqeda abantu abaningi kakhulu so manje nxa esithi abezani babulawa ngodokotela laba bantu nje makhaza bona babulawa ngobani
umnumzana Zenzele Ntebele ucubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo
Yebo 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 mthoka komuhle Zimbabwe muhle siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela maviki wonke ngolwesibili namhla siqhubeka sikhangela udaba lokumemetheka kwecoronavirus eZimbabwe siphinde sikhangele udaba lokutholisa abesifazana amathuba alinganayo labesilisa sile ngxoxo njalo lomculi wehip hop olodumo uASAF omela iZimbabwe kumncintisano weMTV Africa Music Awards owenzelwa kwele Uganda nenyanga ezayo. Zulukanti abathwaka zomuhle lingakhuthwa ilolu hlelo lilami uMike Hobe ngo-8 ntambama.
Izilwane sezithwalise nzima izakhamizi zedede esigabeni seMathebelele North esezidlelwe izifuyo eziningi. Ugatsha lwezokulondolozwa kwenyamazana zendle lubikwa lubulele esinye sezilwane lezi ngolwesihlanu. Sixoxele ukansila ka ward 18 oyedede rural council umnumzana Stanley Torima
abantu Chris basevalweni nxa yokuthi ungaboni inyamazana okumele zihlale egangeni sezibuya zizohlala lapho kuhlala khona abantu hayi kuyasabisa abantu basevalweni ungakhumbula umnyaka odlulileyo salahlethelwa lesisebenzi se-Harway uThomas Mpusa wathi sehlile isitimelo ubusuku wabanjwa lesilwane sambulala ama-memories lawana akacishe engqondweni zabantu so abantu basevalweni inyamazana njengezilwane kumele ukuthi zihlale egangeni so ungabona sezihlala labantu kuyasabisa abantu bayesaba ukuhamba kwabo baye behambele evalweni ziyahamba imango yokusuka emagoli zilandele itara zize ziyofike edete khonaphana zisikhathi zikhone eten of marist laphana zihambe leganga leliyana ziphenduke zibuye ezibayeni ze-CMD laphana laphana kule nkomo lembuzi so hayi umumo wawo right
manje njengezakhamizi lina lithi kwenziweni
thina njengezakhamizi sibona ngathi inyamazana nxa sezibuye ebantwini kumele ukuthi zibulawe because ziyathi nasezibulala abantu yebo ye ukubulala izifuyo siyakubona but kakhulukazi sikala ngokuthi ziyathina zibamba abantu zingaswela izifuyo ziyathina sezibulala abantu so kungaba ngcono ukuthi njengoba sezibuyile ebantwini kumele ukuthi bezibulale izilwane kumbe nxabe le ndlela yokuthi bayezishiya katshana bezidati bezifake ezimoteni bezishiya kumbe kusetshizarira kumbe kusegonare jou because lapha bengaziwisela futhi ewange national parks kungaba lo dro ukuthi zingathi nasezikhumbule ukuthi akungcono sihambe khona ngale lapho esikhade sikhe saba khona sabambi imbuzi sabambi idongi sabamba lokhu lalokhu so kungcono ukuthi either bayazibulala kumbe bayazithwalela kwenye indawo ekatshana kakhulu because lezi zakabe ezitshiyeneyo zavivova ukufa kwabantu iminyaka edlulileyo I think some 4 or 5 years ago sangeni isulwane phakathi kwemizi emagoli ngale satshaya umntwana wafa khonapho kungcono ukuluza isulwane than ukuluza impilo yomuntu so izulwane zingabuye ebantwini thina njengezakhamizi mina njengesikhokheli sedate mina njengesikhokheli selizwe local government ibona ngathi kuright ukuthi ngithi isilwane kazibulawe zingabuye ebantwini
lo ngukansila ga ward 18 oyedede rural council umnumzana Stanley Dorima ubekhuluma ecingweni le studio 7 ekhona le edede
lo ngumsakazo we studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma e Voice of America at the Washington DC
manje ke sikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi abaphathi ntambo bakahulumende abathathu ababhubhe ngeviki edluleyo abathi umnumzana Sibusiso Moyo, umnumzana Joel Biggie Madiza kunye lomnumzana Paradise Zimondi bazancwatshwa ngolwesithathu emathuneni eHeroes Acre. Abathathu laba babulewe yi-COVID-19 baphiwa inhlonipho yesizwe. Iphephandaba leChronicle lithi kulabantu abalitshumi lanhlanu abatshaye amapholisa ayefuna ukumisa umcimbi wokuthakazelela ilanga lokuzalwa komunye owesifazane ongutsheketsha emzini weNkulumane koBulawayo ngesonto. Amapholisa athi ephathini le bekulabantu abedlula ikhulu besephula imigoqo yokuvimba ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Iningi labo sebebotshiwe kuthi abanye badingwa ngamapholisa. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Abantu Chris basevalweni.
Baba uNkomo, ngiyakubulisa nalabo osebenza labo ku Studio 7. Ngisithi mina nginesikhalo lana. Isikhalo sami sikhulu ngoba le number eyemibono yethu yeka phonse lakho nawe ungathi inikezwa abakhethiweyo, okanti wena mawusho uthi nawe uyenelisa ukuphonsa elakho ngithi. So ngalokho siyaphonsa wethu kodwa lutho ukuthi wasakaze. So ungathi kuyinkinga kimi lokho ke. So ngani kuyamphazamisa ukuba namhlawumbe ngxenye bakhona abaziwayo, mhlawumbe kune joining fee or kanjani eyokubana awakho amalokunjeni ama message abalwe nawo. Ngoba sidele isikhathi nami ngiphonsa elami ngitshe ngutshoyo, kodwa ke sizwa kunabantu thile enganyike baqambe ngamabizo ngoba uyabazi wena abahleli beyibo abaphonsa awabo evalwa ama message. Kwenzakalani okushuthi ayikho indawo mhlawumbe engelanketha, ayikho indawo mhlawumbe engena corruption bengubeke ngisho kanjalo. Ngiyaxolisa kulapho, kodwa ke engithanda ukukusho ukubana sibanengi siyawaphonsa amazwi kodwa awabalwa wonke. Kubalwa abathile ahlala siwone siwalaleleyo, okuyinto embiye leyo. Cela ubana nathi sizwakale esikusho nathi kuzwe ngabaningi ngoba kunusizo mhlawumbe kwesinye isikhathi. Ebese ngibuya lapha kunomkhuhlane lo obikwa ulugubhane osolukhathazile emazwe ngamazwe. Hayi kabi, yebo kambe ukhona lo mkhuhlane, kodwa ke indlela izinto ezibanjwa ngayo kubonisa ukubana lo mkhuhlane ulusizo kwabanye abantu, ngoba abanye abantu sebewusebenzisa ukufeza izinkanuko zabo ukuphumelela enothweni okugoqela lena lele lakithi eZimbabwe. Ekucaleni laphayana nasiya leyandoda ibikwa ukubana ya abuse le mali eyayizosiza. Kodwa ke kuze kube manje asizwanga isigwebo asitholile ukubana kwenzakalani. Wavele nje sezwa ukuthi uqoshiwe ubana uministera. Uthe makaqoshiwe waya replacewa ngale ndoda esithi masikhangele thina sibone kungafanele ukubana yayizofakwa kanjani ukubana ibe ngominister of health, yona ivele iphethe esinye isikhundla.
Salubonani basakazi bama bahle, ninjani? Niyaphila lonke kodwa ngezindawo. Okukhulumayo ngusanya ngisegoli la emidreni. Ya ngizalwe eZimbabwe. Hhayi ngiphila mngempozombono. Hhayi uhulumende lo wezani lo kazange ayenze kahle la. uhulumende wezanu kayenzi kahle uthiwe ngalaba benzi kahle la akayenzi kahle ngeke suke nje from level 1 until level 4 evale yonke into la eSouth Africa umkhuhlane lo umemetheka ngamandla eSouth Africa kulabantu abaningi kakhulu ababanjwa lomkhuhlane abaningi kudlule eZimbabwe batikazange suke ezethi level 4 uthe level 3 wavula amashop wavula yonke into abantu bazithengisela bahamba kahle baphila kahle lokhu kuhlukumiza abantu kanti wayibona vele betrainela uyazi ukuthi laba bantu laba bezani laba ngani batrainela ukulokhuza ukuhlukumeza abantu waye abantu laba befuna ukuhlukumeza abantu so ilizwe leZimbabwe ngathi vele lingalamali lihlupheka listruglila lingalama alilamali yalo lisiphila nzima eZimbabwe silapha nje eSouth Africa ngokuhlupheka siyafisa lathi ukuhlala lemuzi siyahlupheka kunzima manje ukuthi siyemakhaya kuvalwa amabhoda kuvalwa yonke into kunzima ukuphila kunzima siphila nzima shimu sesiyafosta kuphela but kodwa kunzima siyafisa lathi ukuthi sike sihlale elizweni lakithi shimu hayi sicela ukuthi kwesinye isikhathi abantu bezani beke bezinuka amakhwapha shimu bebe liqembu elinakekela abantu abantu bahlupheka indawo yonke bahlupheka abantu mawuzavalela abantu ngesikhathi sekhisimusi abantu baqede yonke imali ngekhisimusi abana senti uqeda lapho uyabavalela ezindlini uthi badlele abantu babulawa zindlala ezindlini kanti ukuthi nganikekela abantu beziphandile but ufake umthetho wokuthi kube lama-distance ama-social distance kusanitizwe kuhamba kuvalwa imilomo khona lokho okufaka lokhu ze ama-sanitizer into eziningi-ningi lezi kuvala amakhala yonke into nale imithetho elokhu zeni i-COVID-19 hhayi than ukuthi uthuthi usuvala yonke into abantu behlala endlini bahlala endlini bayenzeni abantu
Salubonani linjani lonke izihlobo ngezindawo ngezindawo ezishiyeneyo. Kahle cela mina ukuthi la ma-audio la ayeke efike endlebeni zakhe lo mnandi akho la kuthiwe ngalabo abangani abafundanga nje. Yebo siyayibona i-corona ikhona and ilolaka futhi yavulala siyalo. Kodwa-ke akusoze kusize ngalutho ukuthi abantu bahlale ezindlini phezu kwalokho bengenamanzi bengadli lutho bazobulawa yikhorona baphinde babulawa yindlala so uhulumende lo akazami imali le ukuthi ayitshi imali nale ayitshontsha ayizami ukunika yona abantu ukuthi bakhone ukuthola into ezokudla lani into eziqakathekileyo nje emuntwini kodwa yena okwazile kulokhu ekhulume ethumele amasosha akhe lamapholisa akhe ukubane beshaya abantu yinto ayaziye nje kuphela nale hayi akazami ukuhlonipha abantu ma wayehlawulisa abantu ngendlela enje so hayi asithandazeni bantu bakithi sikhuleke inkosi mhlawumbe ingasihlawukela zizojeka izinto ngenye imini thanda ukubonga
ingelele kumahlaba ezulu wonke kustudio 7 olibingelelayo ngucadbet mkhwebu ispeaker senhlangano yebhewula klinika ngamafitshane i-BCC eholwa ngubaba umphathisi ndlovu isekela lakhe kungumlamuleli ncube ngaphansi kwesigaba sikababa ubhewula esiholwa ngubaba umadonki ukhansila engumadala ndebele kubosebhuku sinogayi ndlovu esisebenzisana nabo kakhulu esicela kuwo wonke amasebhuku esingavizanga sithanda ukubonga kubo bonke ukwamukela uhlelo lwe-BCC esigabeni sibuye sibonge zonke izakhamizi ezisebenzisana le-BCC ngokudonethela isigaba sibonge bonke ubuholi obukhona jikelele iZimbabwe yonke sisemathebeleleni South eMathopo South kuward 5 siyabonga bonke abantu abalula izandla ku-BCC bakwethu sisacela izandla ukuthi asidonetheleni i-BCC ngobuningi bethu sizivikeleni kulolu bhubhane olukhona siyabonga wonke ama-sanitizer anikezwa imindeni mayitshonelwe kunye lama-gloves nama-mask okuthi kukhone ukuthi kufihlakale umufi sibonga kakhulu izandla zenu bantu bakobhewula le ngxenye yezakhamizi ezincedisana labantu bakabhewula
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu lisithumele nge-WhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318 kwezemelika ibandla lama-Democrats lihambise amaphepha okuthoniswa kukamnumzana Donald Trump wayengumongameli welizwe phansi komthetho we-impeachment kudale le-Senate izolo ebusuku. Idale le-The House selavota lathola uTrump elecala. Lokhu ngokwesibili ukuthi uTrump athoniswe phansi kwalomthetho. Bakhona bamabandla omabili elama-Democrats lelama-Republicans abathi lanxa uTrump sesukile embusweni kumele athoniswe, kodwa kuzamele kuvote abazingxenye ezimbili phakathi kwezintathu, i-2/3 majority ngesilungu, ukuze uTrump atholakale elecala. Umbuzo ngothi bazaba khona yini abebandla lakhe lama-Republicans abazayenza ukuthi kwenelise inani lokuthi uTrump atholakale elecala na? Engatholakala elecala lokutshotshozela uDlakela kulandela ukutshengisela ukwenzakala ekuqaleni kwayona le inyanga, uTrump ulakho ukungaphiwa imali yempentsheni, njalo engasavunyelwa ukuncintisa kukhetho kumbe ukuba lesikhundla emphakathini. Lokhu kwenzakala igciwane le-coronavirus selilokhu liqhubekela phambili lisidla ubhedu kwele Melika. Ukuhlaziya udaba lwegciwane le-coronavirus sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, unkosikazi Priscilla Ndlovu.
Igciwane lapha e-state se-Washington belingakhweli ngamanamba ayaphezulu kumbe lehle ngamanamba amangalisayo. Silokhu sikhona lapho nje ukuthi kuyatshintsha kancane kwesinye isikhathi, ukuthi njengasema-restaurant kumbe endaweni abantu bangangena badlele phakathi, kumbe abantu bangahamba emajimu, kumbe abantu bangahamba emachurchi. Kubuye kutshintshe futhi kubuyele emuva. Isikhathi sonke bekuhamba nje kusiya phansi laphezulu, kodwa akulamehluko otshintshileyo kakhulu. Silokhu nje sisezindlini. Ngingathi siku-lockdown kusiya ngokuthi ukuyiphi indawo. Nxa amanamba le ndawo ekhwela, ama-restrictions ayabe ephezulu. Akuzange kube nesikhathi lapho esiye sathi thina siye sakhululwa lokhu kwaba lama-lockdown. I-vaccine inzima ukuthi uyilandele, ikakhulu nxa ungumuntu lwana osesimeni sokuthi awukabalelwa kulabo abahlatshwayo. Kukhanya ngani indlela i-vaccine le ihanjiswa ngayo ebantwini, le bantu nabamele beyithole kayihambi ngemfanelo, njengoba nje ilizwe lonke kunjalo lakhona lapha e-Washington State. Ngisensitsho khona la manamba abantu abahlatshiweyo angiwalandeli kangako, ngoba akukhanyi ukuthi okwenzakalayo yikuphi, ngoba into yangikhona ikhanya ngani kayihlele kangakuhle.
Okhethwe ukuba ngumongameli umnumzana Joe Biden uthi yena lo amelamayo umongameli Donald Trump wehlulekile ukuthi afeze uhlelo olubalulekileyo olokuphathisa abantu nge-vaccine le kumbe injection esikhona. Ubona ungani Biden uzenza kube ngcono na?
Umnumzana uBiden oza kuba ngu-president ngezinsukwana ezilandeleyo, isolo yakhalayo ngu-president Trump iobala nje isegcekeni, ngoba lami bengikhuluma lawe ngisithi mina impumela ye-vaccine kayikhanyi ukuthi yangapha. Ilizwe lonke nje kukhanya ukulokuxozela, sike sesabona kwezinye indawo abantu belala belindile i-vaccine. Umehluko phakathi kukaBiden loTrump ukuthi uBiden ngumuntu obeku-politics isikhathi eside, njalo uke waba ngu-vice president. Uyawazi amasebenzelo e-government. Uyawazi lokusebenza labantu ukuthi uvele usehlele abantu bakhe abazakuthi bakhangile ukuthi i-vaccine izachithwa njani ebantwini, izafika njani ezindaweni ezithiyeneyo. Lapha uhlupho yuthi okwenza ukuthi u-president Trump akhanye ehlulekile, ube lo hlupho lokuthi uya-exaggerate amanamba even engelaqiniso ukuthi ikho kuzakwenzakala.
Lo ngunkosikazi Priscilla Ndlovu, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseSeattle, e-Washington State. Uhlelo lwethu lwalamhlanje lisikhangele inhloko zendaba. kungakhathalekile lokuxolisa okwenziwe ngumnumzana Nick Mangwana phezu kodaba lokuthi odokotela babulala iziphathamandla zebandla lezanu PF ngabomo. Esinye njalo isiphathamandla saleli bandla sithi lokhu kuliqiniso. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com.